sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMpalakazi 2022 mu Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Accordingly, Douglas Stokerasi Mozera is declared duly elected president.
Umnumzana Douglas Mozera ukhethwa ukuba ngumongameli webandla le-MTCT.
Umumuzi ngala manje lokho kuvala nje injongo ngoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kube ngugolide osebenza khona.
Italo le-Senate likhangelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo usanda kwethulwa litale le-House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga amabili asele kwele Melika kulandela ukugqiba kwabo uhambo lwabo. Ele-Argentina lingqikilana lele-France emdlalweni we-World Cup Final. Zalathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Movement for Democratic Change namhla lenze umhlangano walo omkhulu owe-Congress lapho amalunga alo akhethe ukuba umnumzana Douglas Mozera aqhubekele phambili engumongameli walo, kubika umlondolozi Ndlovu.
Akula muntu ophikise kumbe obencintisana lo Mozera kukhetho lukamongameli kulandela ukwehluleka kwamnumzana Morgan Komichi lo mnumzana Elias Mzuri abaswela ukukhethwa ngamalunga abo ukuze bangene kukhetho lolu. UMozera utshele amalunga ebandla leli eHarare City Sports Center ukuba bazancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Uthe bazanqoba kukhetho lolu. Esethula impumela yokhetho lwebandla leli, umgcinisihlalo ugatsha olubona ngezokhetho umnumzana Thomas Masingo uveze ukuba uMozera nguye onqobileyo.
Nominated and opposed. Accordingly, Douglas Stokerasi Mozera is declared duly elected president.
UMasingo uthi abazancedisana noMozera emsebenzini wakhe ngumnumzana Chief Ndlovu oza kuba ngumsekeli wokuqala lonkosikazi Pauline Mpariwa osengumsekeli wesibili. Ekhuluma emhlanganweni lo, uMozera uthe umhlangano wabo namuhla utshengisile ukuba ibandla lakhe liqine saka. Uthe ibandla lakhe selilungiselela ukhetho oluzayo.
President yedwa uyokhethayo ukuthi amakhandidethi ngobani.
Makhandidethi e-MTC azosakuzibane babinzi bekato lakhe.
Umnumzana Mike Mathe ngomunye wabangenela umhlangano lo.
Esibona ngani bendawo bengancedisa ukuthi ilizwe leli liye phambili. Kahle kahle into esiyifunayo ukuthi ilizwe liye phambili, athi ama-youth sithole ithuba lokuthi sisebenze kuthi. Hayi, njengoba laphana kufunakala abantu ama-youth kahle kahle bebaningi befuthi. Nxa ama-youth engavuthi kuyabazima. banxa ukuthi singaphuma siregister sizokuthi kabe kuzayithi.
Lokho kusekelwe unkosikazi Martha Sibindi ovela kobulawayo.
Lapha yi win lose njenge Morocco le Argentina okuke kwayenzakala. So lapha siku France le Argentina.
Kodwa omunye osekela ibandla leli umnumzana Silas Zakhewu uthi ibandla le-MDCT seliphazanyiswa ngabantu abathanda imali.
Lethu kwaSilas Zakhewu ngokarabulethona. So ngiyayelipho ndiye kuthi MDC yaphalala nekuda kweyi. Some of the people vari mu-MDC.
Sithi thina umhlangano wethu we-MDC usigcwele abantu abangakhulumi iqiniso. Nxa ngisithi abantu abangabakhulumi iqiniso ngithi ukuba basetshenziswa lebandla le-ZANU-PF ukubulala umhlangano wethu, ukutsho uZakhewu. Umnumzana Elias Mzuri owayefisa ukuba umkhokheli webandla leli kakhethwanga nguZulu usalungiselela umhlangano we-Congress lomunye wakhe umnumzana Morgan Komichi. Umzuri kabuyanga emhlanganweni lo. Umnumzana Solomon Chikwero nguye osebambe isikhundla somgcini sihlalo ebandla leli ebesiphethwe ngukomichi. Uzasekelwa unkosazana Yvonne Msarurwa.
Italy Senate likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjayo ulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo usanda kwethulwa yi-House of Assembly. Italy leli lilakho ukuhlolisisa i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ngozibandlela. Abaphikisa uhulumende bathi zizathwala nzima inhlanganiso ezizimeleyo ibhili le ingenziwa ukuba umthetho welizwe. Kodwa uhulumende uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zihlolisiswe ngoba ezinye zazo zilwisana lebandla elibusayo. Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central leader lepalamende uthi kuzabhidlika inhlanganiso eziningi ibhili le ingaba ngumthetho welizwe.
Private Voluntary Organization Amendment yiyo umthetho sibile mina engawuamukeliyo, umthetho omubi olisi democracy oyayenza kube nzima ukuthi ama-NGO naseZimbabwe asebenze kuhle ayikhululekile. So mase kwenze ukuthi kuthini i-Senate sizahlala icubungule indaba ye-bill ingayiqeda ukuyidibetha nama-amendments ibisiyivotela la ingayiqeda lapho isidlulisa ihanjiswe kumongameli welizwe kuthiwa ngesilungu presidential assent. Nxa i-parliament yajenile ngolwesihlanu iyazi iyevula ngo-24 kuzibandlela kutho ukuthi umthetho lowo sikhalele ukuthi uzaba ngumthetho elestimate ngomathi next year.
Ye, nxa sikhangela-ke umthetho lo obunjwayo akusitshele-ke ngamafitshane ukuthi uthini umthetho lo.
Intembi ngomthetho lowu uyafanana nalokhuyana okuthiwa patriotism bill. Unikeza amandla uminista okurejista nokudirejista ama-NGO abona ngathi asebenza kwezepolitiki. So uministry yadecide ukuthi i-NGO le ngiyibona ingasebenzi kwama-NGO esebenza kwepolitiki. Umbuzo ubusithi why yena uministry ophiwa amandla ukudecide ukuthi inhlanganiso le yenze politics ngasopolitiki. Lokhu kwenzela ukuthini kusasa onke ama-NGO abangathandiyo bona njenge-ZANU-PF bazaphonga udecide ukuthi le i-NGO asayirejista sesiyidirejista. Okunye banikeza uminista amandla ukuthi abuzisise ngokuthi i-NGO yakhona inikwa mbani i-support isekelo like esemali i-funding support. Kuningi okukhona okwenza kube nzima ukuthi ama-NGO asebenze ekhululekile eZimbabwe. So ngumthetho omubi kakhulu osikhumbuza insuku zerodizi ezabo-Ian Smith, umthetho ongelani ne-democracy okumele wonke amazimbabweni angawamukeli.
Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lepalamende. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF.
Nyake mbone hivi nikuwa hama drodeni baada ya beti zonye bisa ama vulnerable families labo bila chiechidi ama ofa njala chie haba zali kube ama wido haba chie ngomgabu kwaza ukini wana gili kia bandana benefita wabana ubonu mundo sere njali ya kuhula umundo nga chile ziyo odi nga lulu ngedo galo tolu lulu ngedo nye nga odi kona basila bikini wefagana ngobo pururu bango kumbe ngobo tino nguwensha aniswe e chize e kumbe njene mbile chie chine e zina chize okumele odi ngabe basebenzisa lezo mali ngakho. So ibhili leyo izabuye ikhangelise zonke zimalezi bona emsebenzi yokwenza likwenza yini nomqoqo kumbe selisuka lapho lisenza okungayo.
Ye, siyabona golide kula bantu abakhonana besithi hayi ibhili leyo ngokubunjwa kwayo inika ke uminista kumbe ngithi umphathi ntambo ohambelana nakhonoko ubona ngezinhlanganiso ezizimeleyo amandla amaningi ukuthi ulakho ukuthi avalise ethi hayi yenjiwe leyo ayivalwe leyo ayivulwe kumbe senze lokho lanako ukubona njani khonoko.
Uminista ngumuntu ohlala lapha eZimbabwe njalo ongasoze ovela ephathini ethize njengoba sisazi ubana ama-MPs nxa bengena bangena begqoka amabhathi amaphathi. So lowo minista engumuntu wephathi yeZANU PF nesithi enguminista embizi nephathi ye-TCC labavela khona bakhona abantu abahluphekayo abadinga lolo sizo olubuya lama-NGOs lawo. So akula muntu ozavumela ubana uminista apho nguvala i-NGO ngokunqeda mhlawumbe uyayizonda nje yena personally kodwa uzevala ngoba izenzo zabo njalo zingasihambelani njani lokho kumele bekwenze kumbe lokho imali omele isebenze khona ngakho esigabeni esithize. So uminista njalo manje lapho kuvala nje i-NGO ngoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kumbe ngugolide osebenza khona hayi uzayivala ngoba ibuye ifithi izoncedisa i-standard kodwa ibonakale isinika izimali abantu abantu abazali babo bekwaniwe abantu abasebenzayo abanganidiwe lena ngalolaphathiswa laba abamele bephathise bengasaphathiswanga yikho lapho uminista azabuye azenza khonokho. Nxa ungumthakathi uzethuka kodwa nxa ungabambi lutho awethuki lutho. So uminista kasizapho nguvuka njeba ukuthi le ngayivale le angayivale le angayivale nxa usenza kuhle iyazenzela-ke kuhle into zayo ingaphanjaniswanga.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF besixoxa laye ekobulawayo.
Kolobetsha kudala kudala zisakolobetsha izinana
amalunga amabili eqembu lomculo elenobuntu athi amalunga sizaphinda njalo amalunga amabili eqembu lomculo elenobuntu athi kulamalunga alo amabili uBrenda Rera loEther Dube abasele kwele Melika abanye babo bebuyela ekhaya. Iqembu leli belethekelela kwele Melika lapho lihambe khona indawo ezijeneyo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Dumisane Moyo umqondisi weqembu leli.
Ukuthi kwenzakalani lathi ke asikabikwazi ngoba sileke singakezwa ukuthi uEther lo Brenda ukuthi beze benyamalale kwenzakaleni njalo umqondo wabo uyikwini lathi asikabi kwazi ngoba asikezwa from their side. Lapha nje sikuthembayo ukuthi ngabantu lapha abakhona bayaphila ukuthi mhlawumbe nxa besizwa siyacela bakithi ukuthi khona besibhalele besitshengise ukuthi khona lapha abakhona bayaphila.
Lenzeni ngakho khonokho umoyo ukuthi uzame ukuthi libadingadinge ukuthi libone ukuthi bangaphi.
Okokuqala sabikela u-agent wethu khona ngapho e-United States of America samtshela ukuthi khona kulama members ethu amabili esingaboniyo njengoba isikhathi sendizo sasesitshayile. Labatha abathathi abasebephakathi basebe lokudana okukhulu kakhulu sebe confused la ukuthi khona kanti kwenzakalani. So sabikela u-agent waseyithela ke emapholiseni awe-airport lamapholisa nje jikelele ase-New Jersey ukuthi khona mhlawumbe ngabe kule nto eyonakeleyo kumbe ngabe begula kumbe bengabe betshontshiwe isigelekiqe kuyabe kungaziwa ukuthi kuhamba kanjani.
Konke lokhu ke kutshoni nxa sesikhangela iqembu lelinobuntu baba moya.
Ya ukuthi kutshoni nxa sikhangela ke iqembu lelinobuntu lokhu okwakhathi sekunzima kakhulu ngoba lathi sisadidekile kodwa ke besike sakhipha ke istatement sisitsho ukuthi hayi nxa kuyukuthi sibili kunjalo ukuthi laba sebehambile laba abane abaseleyo uThandeka Moyo noDuduzile Sibanda noZanele Maninga noJoeline Sibanda bazaqhubeka bezame ukusebenza beyi-4 bezame ukurebranda i-group kaja ukuthi uculo ungami njalo lapha kade besebenza khona kube kuqhubekela phambilini.
Umnumzana Dumisane Moyo ngumqondisi wenobuntu besixoxa laye ekobulawayo. Sangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZweli Mkhize lo mongameli Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukuba omunye wabo ulakho ukuthi amele i-ANC kukhetho oluzayo. Ababili laba okwamanje bancintisana kukhetho lukamongameli emhlanganweni omkhulu weCongress owebandla le-African National Congress. Elerussia libomba ngamandla izitishi zomlilo kagesi kwele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba elerussia lithi lizaqhubekela phambili lisenza lokho. Sokwesikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlanje ngale ke uLupane ngilobaba uThembelani Moyo ingcedi kwezamasiko esintu. Baba Moyo usiyakwamukela kuhlelo ba.
Siyaphila baba Thembelani njani emsakazweni?
Hayi siphilile akutsho sibili ukuthi kulezi nsuku kubanjwa njani nxa sikhangele usiko lolu lokuthi amajaha ayakhuliswa ngomalume labanye abathizi. Sokubanjwa njani khona kulezi nsuku?
Sokuyisikhiwa akuse njengakudala umfana litha arali sithi ngaseli ukuthi selibona ukuthi selikhula belikhuluma nomalume kumbe seliqalisa ukuthandana namankazana kumbe selizenzani konke okwenzelo nje selikhuluma nomalume elimazisa ukuthi hayi sikhathe simalume sokunje empilweni yami manje owawulezi nsuku abafana amasiko abasabaranda abanawo sebesebenzisa isikhiwa njengokuthi babulele abantwana vela basiranda abanabo ukuthi benaye izinto zamasiko
singathi vele sebephila ngeWhatsApp kuphela lokulalela nje abanye babo
vele akusekho into emasikweni into esisele nje ukuthi khona okukhona ukuthi abantu bonke bethathana belobolana amajaha kuningi vele abasakunanda abanabo sebezigijimela into zabo WhatsApp lezi yokuba sitho so kunzima kakhulu ukuthi amasiko kusebenzeke ngendlela yangikhona owenzela ukuthi abasakhulayo labo abalandelayo bethi nikakhathele kwezemvelo ezaziphila ngazo ubugogo.
Pho manje kuvuselelwa njani moya?
Ngezinga lempilo eselikhona labadala asebekhona sokumele ukuthi sixhumane nabo kakhulu ikakhulu thina abadala sise abangani batsha sizama ukuthi bona babangani balenhlonipho abalalelayo sibafundise ukwenzela ukuthi umthonselalanyana wona lo wamasiko ebuntwini bamajaha kube lokhu bukhona bulontulozethekile.
Ye, phosela ukugcina moyo.
Amajaha sikukhangele nje kakhulu kwathesi impilo abayibambe njengokuthi umuntu olijaha nguye ubaba yindoda umuntu othengiweyo onakekela abantwana odinga imali odinga yonke into so kumele ukuthi khona kukhala kuqakathekile ukuthi isiko lakhe ubuntu bakhe abuqakathekise akubambe akugagadlele imfundiso ayitholayo kwabadala ayibambe ayigagadlele ukwenzela ukuthi ubuntu abantu belokhu beqhubekele kusiya phambili hayi khona lokho sethu kubona kulezi nsuku abafana sebebulawa yintengo ebuseni nininini konke bafana sebegcwale entengweni kuphela akwazi lokhu akunamuntu kakhulu.
Ye, lapha-ke besikhuluma lo mnumzana Thembelani Moyo ingcedi kwezamasiko esintu kukhona ngale-ke eLupane. Siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa baba Moyo.
Siyabonga kakhulu mzala
Womanje sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje sihlangana kuzo insuku esokuthiwa likhefu lekhisimusi. Namhlanje ke sikhumbuzane ngazo zona lezi izinsuku ezigoqela usuku lwekhisimusi esazi kuyingusuku lokuzalwa kwaJesu. Namhlanje ke ngithe ke sikhangile uqala singakayifika kulo kanye usuku lokuzalwa kwaJesu kulendaba eyendulela ukuzalwa kwakhe kodwa layo ekhuluma ngosuku lokuzalwa Laba ngikhuluma ngendaba kaJohane owagcina sewuthonga uJohane umbhaphathizi, lowana owayebhaphathiza emfuleni iJordani lapho abantu ababevuma izono zabo khona. Ilizwi lethu elanamhlanje ngaleyo nkulumo yokuzalwa sizayithola encwadini kaLuka isahluko sokuqala amavesi amabili 13-14. Kufundeka kanye verse 18, kepha ingelosi yathi kuye, ungesabi Zakhariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele, umkakho u-Elizabethe uzakuzalela indodana uyiqambe igama lokuthi uJohane. Uzakuba nokujabula nokuthokoza, wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Siyezwake lapha ukubana lilizwi leli okuthiwa lakhulunywa yingelosi kuyise kaJohane uZakhariya owayethethe u-Elizabethi, kuthiwa baba lesicelo sokuthi kambe bangazuza umntwana na, ngobana lathi sonke siyakwazi ukuthi abantwana yisibo esivela kuNkulunkulu. Bona kuthiwa basebekhulile, kodwa-ke uNkulunkulu wayizwa imithandazo yabo, wathumela ingelosi ukubana iyetshela uZakhariya ukubana uNkulunkulu uzawuphendula lowo mthandazo. Kodwa indaba engifisa sikhangele kuyo yile kuverse 14, uzakuba nokujabula nokuthokoza, wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Ilizwi lithi-ke wonke umzali uyajabula nxa ethe wathola ingane. Sasizwe inxa zonke indawana zonke kuthiwa amhlophe, 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 kufiselwana inhlanhla ebazalini lo mntwana lo oyabe esele. Nanku-ke lapha lakho kuthiwa uZakhariya ngokwakhe wayezajabula, kodwa kukhulu kakhulu ukuthi nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Umbuzo ususithi, bangaki abajabula ngokuthi wena wazalwa? Yebo, abazali bathi amhlophe, wakhula, kodwa ekukhuleni kwakho ulethele abangaki ukujabula? Abanye bazalelwa ukuletha intokozo ebazalini nasemphakathini, kanti abanye bazalelwa ukuletha izinhlungu lokuhlukumezeka kwabanye emphakathini. Abanye abathi amhlophe baze bacabanga ukuthi engxenye badlalisa amagama abo ngokuthi amhlophe mhlazana uzalwa, ngoba usuwaphenduka waba ngenye into engafanani lesipho esathiwa amhlophe isipho esivela uNkulunkulu. Ukhona omunye ubaba engaye ngabala kwenye indawo esithi umntanakhe sekhulile senza izinto ezingayishizo, uthi lo mntwana lo kangimphiwa nguNkulunkulu. Ukuzalwa kwakho nge-birthday yakho kulethelani abantu? Kuletha injabulo? Awuzibuze. Asikhuleke baba, sicela ubana usuku lokuzalwa ngamunye amunye kube usuku lokujabula kulabo esihlezi labo lemndenini yakithi. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sawukhuluke uNtungamile Nkomo ungathinwa kusasa. Sike sizwe ezabatsha. Namhla kuhlelo lwabatsha sixoxa loMeli Ndlovu oJova Intshelelezane, okwamanje usuka kwele-South Africa esiya koBulawayo. Sakwamukela kuhlelo Meli, akusitshele ngohambo lwakho lolu.
Sanibonani, linjani ngezindawo ezitshiyeneyo. Thanda ukubonga isapoti engithola kuzulu wonke ejikelele. Ngibonge lo Dingani Publishers ngokungincedisa lapho okungikhama khona. Izofika Tuesday 20 December 2022 siyabe sifika koBulawayo. Kutsho ukuthi sizofika emini ngo-12. Sizoba lokuphumula amahola ambalwa eGwanda Hotel. Angithi siyazi iGwanda Hotel indlela sisebenzisa u-R101 until ePolokwane, then sicontinue ngo-N1. Singamadoda ayi-6 njalo kule Team Vitality elokungincedisa elokuchova nayo bazojika endleleni, angazi bo bazofika ePitoli or iCenturion, so kuzophuma ngabo. ukuthi bona bathi zothanda ukubonga ngicela nesupport kubalandeli izakhamizi obaba omama obhuti osisi ngiyathemba iphupho lami selifezekile uma ngicabanga last year kube lokukhulukhuluma lenkulumo ezinye ezingekho mnandi kodwa mina ngizame ukuthi ngiqinisele ngizinikeze isikhathi njalo bekube lobunzima kakhulu ngoba akusindaba encane ukuchova ibhayisikili usuka eSouth Africa usiya eZimbabwe kobulawayo kube lomsebenzi omkhulu kakhulu.
Yes, singathi ke ujongeni uhambo lolu.
So kuzoba le charity or singathi donation ezikolweni zesecondary especially kobulawayo. Nginethemba lokuthi iGuhole High School izothola usizo ngoba kuyisikolo engifundekiso abaningi bazi ukuthi ngifunde eGuhole Secondary School esekhezi emaphisa. Angithi kulokuthiwa i-charity begins at home ngesilungu.
Ye, vala ngamafutshane kolapho umele.
Ngizothanda ukuvalelisa. Ongaba elo mbuzo ucingo lwami 27785594792 i-MTN yeSouth Africa. Ngizothanda ukuphinda futhi njalo ucingo lwami luthi 27785594792. Ngiyabonga kakhulu. Nisale kahle.
Namhla kuhlelo lwabajabe sixoxa loMeli Ndlovu ojova intshelelezane. Sikhuluma nje omanje usemangweni usuka kwele South Africa esiya kobulawayo. Wezemidlalo iqembu le-Argentina yilo selithethe isicoco se-World Cup kulandela unqoba kwalo iqembu lakwele France. Sikhuluma nje ke basanda kutshaya imbekwa. Siyabona ke ele Argentina lithele mambuleni amabhola ke amane kwathi ke ele France amabili. Ele France ke likhuthe amabhola amabili njalo. Amaqembu la abe ujike lobhanqa 3-3 kusiyafika emapetroleni omdlalo. Kwasungena ke extra time kwaba njalo nje. So ke singathi ele Argentina elikhokhelwa nguLionel Messi selithetheke isicoco se-World Cup kunjalo ke bathandekayo. Loke umculo ka-90s uyindoda ke utshaya sibili kuzwele umdumo wamakhosi. Singagqibi uhlelo lwamhlanje kuthi sikhangele ebeselazo. Mnumzana Douglas Monzora usekhethwe uba umkhokeli webandla le-MTCT. Idala le-Senate likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owethulwe izolo lesihlanu
lidale le House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga abo amabili. Ele Argentina selinqobe ele France emdlalweni we World Cup. Sivukuba lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo ngenjabulo. Ngumthembo sithemba uGibbs Dube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.